tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lithona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhla ka 11 Ncwabakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sesivuka sifonela u sheriff wathi yena ubengakahambisi lawo maphepha nancwasi imibhadalele izolo. So siyamara ukuthi mhlawumbe ukuthi usheriff angahambisi amaphepha yena ngusheriff we-High Court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi upresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela esacileyo.
Sihlaziya ubufakazi bokuphikisa ukhetho, impumela yokhetho obethulwe obethulelwe umthethwandaba weConstitutional Court izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. Kambe kungaba kwaba lokucilibezela kukhetho. Sixoxa lomunye wabavotisayo othi kunzima kakhulu ukwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lamhlanje. Umongameli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa izolo wethule ingwalo ezokuphikisa impumela yokhetho eyatshengisa ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli njalo izihlalo zamalunga edale lephalamende zebandla lakhe zilutshwana kakhulu kulezamalunga ezanu-PF. Ngokwethula la maphepha uChamisa uhle wamisa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa obekukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba luzaqala ukuhlaziywa ngolwesibili njengoba ngomvulo kulikhefu lokunanza amaqhawe esizwe.
Simelele ukuthi labo abaphiwa amaphepha abathi ngama-respondents baphendule amalanga abo aphela ngolesihlalo leviki ezayo ukuthi baphendule umbiko lethiwo ngu-president FM Samisa. Ngemva kwalokho i-court sokuzafanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona njani ikhangela le mpendulo eziyabe zivele kulabo abafanele baphendule kufana no-president de Klerk Mnangagwa leze.
Kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha la?
Yeah, president declared Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha. Kunje nje walili kwathatha izolo emonomtapa building wasithumela kuMinister of Justice lapho esihambe esiwahambise khona, kodwa Minister of Justice ayisuye yena ngoba umlandu lo ufanele uye kuye. Ngakho sasesisuka lapho-ke sayabhadala usheriff wecourt ukuthi abe sehambise amaphepha lawa ngenkani ngoba kwenziwa njalo vele ngomtisana kwamukela amaphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela usheriff wathi yena ubengakahambisi lawo maphepha nancwasi imibhadalele izolo. So siyamara ukuthi mhlawumbe ukuthi usheriff angahambisi amaphepha yena ngusheriff we-High Court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi upresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke simnike wona izolo wawayala sithe siyenze njalo sasesiyamjhiyela lapho athe khona siwajhiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela bathumela usheriff ukuthi ahambise amaphepha sambhadala izimali zakhona.
Sike saxoxa labezanu-PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba balile phela ukuthatha amaphepha ku-official working address ka-president declared yemona umuntu ababuilding. Ngalokho-ke alili ukwenza njalo, njalo i-address le yafakwa nguye upresident uMnangagwa ezek i-address eqondileyo. Sekujekana ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathe sebekhangele babona ukuthi i-evidence yangikhona ini kanjani. Kwabonakala ukuthi i-evidence yangikhona iqinile, sebezama ukuthi babalekele udubo lokuthi bazandiwe ekhosi. Ngakho angiboni kubasiza mina ngoba iqiniso yokuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha, baphe balukuwathatha sathumela i-sheriff. Sheriff bekufanele enze umsebenzi wakhe. I-sheriff lo njalo uqhatshwe i-high court.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Abanye abathi bona ubufakazi obethulwe ngumkhokheli womanyano MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa abujulanga kokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court ulakho ukululahlela kachana lolu daba. Kulo bufakazi obuthiwa buzatshengisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wathola amavoti amalutshwana kulalawo amemezelwayo lugatsha lwe-ZEC. Ukuhlaziya ubufakazi lobo sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo. Mhlambe kuza kwethulwa nxa sibe sekhothi bekubeka khona mphane emthethwandaba ukuthi hayi ubani wazuza okungaka, ubani wazuza okungaka. Yikho abantu abakukhangele kakhulu lokhuyana. Sesizabona ngakho kusiya phambili.
Siyabona ukubana njengoba utshilo wena ukuthi abantu bebekhangelele isamu zakhona. Kukhulunywa okunye okufana lokwenzakala ngemva kungakabi lokhetho okufana lakwamasocha lokunye okunjalo. Ubona ngani kungaphathisa yini lokhu?
Indaba yokhetho kasiyo nto kuphela ephelela eZimbabwe. Ungakhangela iphethishini ngendlela ebhalwe ngakhona, kayibhalelwanga kuphela laba aphikisana labo uMabhala. Ubhalele lo mhlaba ukuthi ukwazi ukuthi yini okwaqhubekayo. Ubhalele nabantu beZimbabwe abahlala endaweni lezo abangakwazi ukuthi kwakulezinto ezinjalo ukuthi bakwazi ukuthi ukhetho ngesingaye lapha mekhona njenge-MTC Alliance Leader kwakulobunzima obungakanani, kwakulokudlelezela obungakanani. Yikho azama ukuvezela inkantolo lokhuya ukuthiwa background information. Bacacile liyana i-background information. I-petition yabo kayirely kangako ku-background information kodwa ikusamu lezo okumele zivele ngokucacileyo. Esisesiza kubona ukuthi izani PF iphendule isithini kakhulu, yezeke iphendule isithini ukuthi bakubeka eceleni ngasizathu bani. Kulapho kuzacaca khona izinto ngendlela efanele. Kodwa isamu yizo ezidingakalayo khathesi ukuthi hayi endaweni lapho khona umongameli uMnangagwa athola 1,000 wathiwa 10,000. Lapho khona uChamisa athola khona 5,000 wathola 1,000. Yikho lokho abantu abazekhangela ukuthi bakuzwe ukuze babone umehluko ukuthi lokho okhishwe izekhi ayisilo iqiniso.
Kubehluli-ke abazaphatha lolu daba. Ubona ngani akusoze kube labakhona abazaba bethatha inhlangothi?
Mina ngokubona kwami inkantolo zeZimbabwe yebo kambe eminyakeni edlulileyo bezinohlupho kakhulu kodwa azikaze zibe zimbi ngendlela liyana abantu abaziba kubeke ngayo ukuthi vele zimbi zimbi ukuthi akakula judge loyedwa olengqondo ehlangeneyo. Usengathi wonke umuntu igazi lakhe ngelezanu PF kugeleza igazi lezanu PF. Ngibona bangabantu abahlelekileyo abahlonipha umthetho. Yebo kambe kungaba lababili abathathu abavele nje bengama-activist e-party kodwa iningi labo bangabantu abacacileyo. Kuzaya ngobufakazi xa bethulwe ngendlela efaneleyo ikakhulu isamu. Ubufakazi obudingakala yilobuyana obesamu bokuthi ubani nanku ufaka amaphepha phambi kwabo, lapho kuzacaca khona.
Ngokubala kwakho ubufakazi lobu ubona ungani bungabukhona yini?
Yebo, khona ubufakazi. Into indaba sokuyukuthi akukaphikiswa phela. Nga kusethuliwe ngaliyandlela bungakaphikiswa yilabana abanye ababotshwayo. Ungabubona sengathi ubufakazi obulesi sindo bakuke labana babuchitha-chithe nje bube ngumlotha kungabi indaba zalutho. Into yonke icaca kahle nxa ngabe sekuvele abanye abaphikisayo babhala labo. Becaca ukuthi hayi wena laphothi khona iqiniso yileli. Laphothi khona iqiniso yileli. Kulapho sizaqalisa khona njengezakhamizi zeZimbabwe lalaba abalandela izombusazwe lamagqwetha ukuthi kubonakala ukuthi kambe ongathi ulo bufakazi obulohlonzi ingubani. Okwakhathesi kusakhuluma oyedwa, akukaphikisa abanye, bakaphikisa kulapho kuzaphuma khona ukuthi uyiwanga.
Lo-ke ngumnumzana Efihlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uxoxe le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulwa impikiso yamaphepha la azabe phikisa udaba lukamnumzana Nelson Chamisa kumalanga amalutshwana alandelayo angadluli isikhombisa i-7 days. Ikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakobulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukucilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama V11 form. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana, ungasitshela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa, ungachasisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu aqilibezele.
Thina esakufundiswayo yizekhi, ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yizekhi sisiba yi-team yabo, kodwa sisiba ngama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, ke sakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sasikhredita, sangena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela khona?
Alright. Okokuqala ngizaphonga ukukhuluma abantu ababekusola, into eyayisenzakala kwakuphossible ukuthi kube le one person a voter every minute, ngoba ama police station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane ngithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1% per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongeleyo uzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owaye-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form, wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uyeyisubmitha, if either yisubmitha kukhansela wakho kumbe uyisubmitha ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi amafomu lana okhansela kumbe ama-MP bangawalawo kumele ba-ede i-total yonke phansi, kwenze nxa sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo, laye abe lesiqiniselo sokuthi inamba abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho esasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-postal vote kwakumele bathekhe ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu, bese layikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV okuthi postal vote. Wonke lawo ngesaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi bani umuntu ukuvoteleni, kwadajula i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke, babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini, sikubale kumbe kusipoyeze. Ekubaleni sasibakhangile, nxa bebala singambona ebala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi leli phepha lingene emaphepheni angayisilo, likhiphe ayisilo le party lay lifake kule party bathi sesiqedile ukuvala savumelana bawabala ukuthi mangaka ibhala ke ukuthi lo uthole amangaka lo uthole amangaka lo uthole amangaka baqeda ke ikho okumunye lomunye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afana na kubantu bonke nxa kwakulama polling agent angu 20 lama V11 ayibhalwa abe ngu 20 each one ethole eyakhe i-V11 form sathi sekunjalo kube lama V11 form angu 3 esawasilela phakathi kwama ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakontestwa ama elections kwasokusithi amanye angu 3 yiwo esahamba lawo sisiyawa surrender ku command center thina kithi sasikhona ama polling agent wonke sahamba lama ballot paper sachiya bezekhi sahamba lo mkhulu wezekhi lama police aya surrender ama paper ku command center bafika labo baqala ba checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama V11 form bathi sebekuthi ama V11 form ethu asayiniwe basebe eda babona ukuthi i total iyabalansa yini bathi bebona ukuthi total iyabalansa basebe sibiza ke basebenzisa sesi recorder ke phansi ku sheet iyababe la iphepha yabalelikhulu elilona babe recorder kwama stations wonke ayevotisa ku polling station ababe responsible kiwo ukuthi abantu ababe khona ababe vota loba kwakusokunanyathiswele ama V11 form phandle kwama polling station ngakuthwaye lokho ekhona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva bazabona ikho kulamabizo ama polling agent wonke lama signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso abakubaliweyo labo bekhangele bavumela ukuthi iparty yabo ithole inani lona lelo so nxa kuyikuthi ukucika kungaba khona engeke ngikwale kodwa engikutsho ukuthi nxa ipolling agent le polling agent yahambisa ya submita kuparty yayo sokulula ukuthi uMP nxa lama V11 form wonke aedde itotally abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume lama le number engaka liqiniso kumbe hayi ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo bathi yasengahamba ngayo ecourt esiya contest ethi hayi mina nankangilawo ama village and form anginika i total engaka
upresident ama votes wona ayihamba njani
aka president lawo savala saqedelana lawo upresident laye ulakho ukuba kwazi nxa u MP wakhe labo councilor bengamnika ama figures a correct uyakwanisa la yoku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani so ikho ngisithi engukholwa ukuthi ama V11 form abe correct unless nxa wathi sokufika eHarare kwa Edward Rongo i-totally ongaba le human error njalo maybe kosokungaba khona uRongo khona kodwa kuma polling station engukholwa ukuthi kufundiswa kwethu lokutshelwa kwethu sasibala accurate sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrong okokuthi lanamhlanje lama results angikhona ikuthi nje sengasarenda kucouncilor kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belofuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili
hayi kuzwakele mnumzana siyabonga kakhulu
siyabonga
Lohoge bekungumnumzana Andrew Banda isakhamuzi sakobulawayo ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande Alebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilithiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga exoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo.
Sikhuluma so abantu bathi ungabukethini loro uhlangana layo ithwele utshwala ithwele izikadi people are sucking money out of the district so my next struggle is what is it that we can produce enkai that will attract money zihlale enkai so one of the strategies esengizenzile ukuthi kube le GMB depot ukwenzela ukuthi amabele abantu athengwe at least i GMB iyalethe imali abantu behambisa umumbu wabo and the last year I had $52,000 brought into one ward that he sold their crops through GMB. So ngazengenze njalo ngamawodi wonke ukuthi I'm attracting money into the constituency.
Mm-hmm.
So I vision yami ngeyoku develop inkai. Ayikhona ukuphonga ukukhuluma nje. I want to be an MP that leaves a legacy. The whole of Matabeleland North akula higher and tertiary education institution. Ngaphandle kwe Lupane akula training ya lokuzeni, akula polytechnic, akula teachers college. So ku constituency I'm saying fake I vocational training center sivomo iyakhiwa so. And the kwelutshena semfake inye a private a community. So abantu bethu without skills we are joking, and I don't like politics ekhotoza abanye abantu wena ungaphathanga lute ezandleni. Eyami ngifuna ibe yilena ethi ngukhotoza lami ngiphethe esandleni. So konoko ngangisithi ngikhuluma ngakho ebantwini, that's what made me win. And all the opposition parties ngaziba ede bonke put together, all the men ababengcintisa ngibadlile bonke noba sebefakwe ndawonye, which means i-programs zami abantu bayazamukela.
Wake waphinda wakhuluma futhi ngalo leyana udaba oluyake luhlupha abantu emaNdebeleni olwaba balisi abakhuluma ulimi lwesiShona kodwa befundisa abantwana besiNdebeleni. Wathi kwakulesikolo esasihluphile sinjalo silabantu bemaswingo kuphela. Lalilungisa udaba loluyana lakwezinye izigaba.
Ye, udaba loluyana yanje ayikho ngikuthoyo mntanami ukuthi angifuni mina ukuhamba ngifike ngithi mina xotshanini abantu, ye, abantu abangaveli la. Kuyabe kumele ukuthi abazali bangakhuluma bese ngibabuza abazali labantu ukuthi lina lilo wenu yini ongafuni la bangathi ye, then sesihamba ke kuma channels ukuthi ngoba kumele umntwana nge policy kahulumende afundiswe ngolimi luka nina olwakonapha.
Omama benze njani nje kukhetho in general nxa sikhuluma? Bayangena yini labo ezikhundleni zombusaso?
I think eMatabeleland North sonke omama abamileyo singenile. Kungithabisile khonokana kakhulu ngoba lo Thembile Gumbo la ube ngezwa kuhle kodwa abantu bamvotela ngoba ube le track record. Thina mama siyenza kasikhulumi kakhulu njengabo ba. Like you have seen, when I'm not that person of a media, I was also born in good media, but katesu nga constituency am, if you were to account for what I have achieved compared to what I found, the achievements speak for themselves.
Ungathi la kukhulumende zinengi yini inhlelo ezimqoka ezincedise abesifazane lokho ngenle?
Yeah, katesu ngikhuluma ke ku constituency am kule 42 ama cooperatives afonyiweyo. Okuthi ukuthi ama 42 cooperatives lawana ungazuthi 42 times 10 members, that's 400 people abangene kuma activities, economic activities. Njengokufuya inkukhu ndawonye, ukufuya inkomo ndawonye, i-command agriculture yona lebuyayo. Abantu benkayi bayitholile kakhulu i-command agriculture. Babe yi part of it. Ziningi inhlelo zikahulumende esibelanga ezingenile njenge-command agriculture lemigwaqo. Uzathola ukuthi imigwaqo eminingi enkayi ibingela gravel, ibingagredwanga, khathesi igrediwe eminye ifakwa i-gravel. Khonokuyana yinto enhle kakhulu. In a few years time inkayi will take its place in the national grid in terms of development, especially at community level.
Mhm. Ungathini ngabanye laba besifazana abancintise ukukhetho luka mongameli lanxa bengasibo bebandla lakho?
Hayi, okundanise kakhulu ukuthi abantu okukhulu obaba ababe pretender ukuthi babalandele bese campaigna sonke phela ku ground la. Ububezwa besithi votela nini mina kodwa phezulu livotele ubani, beqamba omunye ubaba.
Mm-hmm.
Bese beqamba uChami. So they were really let down by the male candidate abebe bafake ezabelweni ikakhulu kumbe abebe bafake ezindaweni ngoba bebengabakhampeneli amakandidate o presidents abangomama, bebezikhampenela bona ngapha ngaphansi babese besithi votela nini Chami o votela nini elinye ibandla.
Alo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo ogatsha lukahulumende olwabesifazane le ndaba zabasakhulayo. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane aluphalona maviki wonke ngomgqibelo. kwezemidlalo ke sikhangele impumela yemidlalo yenguqu edlalwe undawana zelizwe ezithiyeneyo lamhlanje. IHarare City 1, iMotare City 1. Ichapungu leBulawayo Chiefs lazo zibe nguchiki lobhanqa 1-1. iCapes United yona inqobe iBlack Rhinos nge 1-0. iBulawayo City 0, FC Platinum 1. iZPC Kariba yona ibhuqe iTriangle United nge 3-1. Kuthi khona iNgezi Platinum yona idle iNaycrot nge 3-2. Imali thandi nyuku yiyo ke imafiki solo ye South Africa ihamba lejaha elisakhulayo le Nigeria uDavido besigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha awumthethwandaba aphikisa impumela yokhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje. Sihlaziye ubufakazi bokuphikisa ukhetho obethulwe umthethwandaba we-Constitutional Court ngomnumzana Nelson Chamisa izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande yilayo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.